Bengana masiba wewe ndi baba mkulu babelo bola
uthelo masiko lokuphila kwabantu zini zonke namhla toka lonkosazana Cynthia Dube incwadi kwezamasiko esintu sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi bechadwe kumbe izinto ezinjalo sokumele kwenzweni kulezi nsuku kwenza ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagogo ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonokho njalo ngasikhangela obabazazi bami ngathi kulezi nsuku khanye ngazani ababonakali phela Madube sakwamukela kuhlelo kunjani mama
sanibonani Studio 7 ngilingelela lonke balaleli nami basakazi ngilingelela kakhulu ubhotodisi Dube laphana ngizakhuluma ngemishado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahlezi baqalele phansi ukubakhulisa nakhona obabakazi babethathela phezulu kodwa ogogo babeqalele phansi njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki one ndawo ngendaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa
pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijiyeneyo umtshado ubona ngazane ngama yini
mina ngugqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana wakho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi ngoba ukuthi silinde obabakazi obabakazi sebengabesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana abasakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo so mina ngiqhuqhuzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke zihambe ngesiko ukuze imitshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi isiko laphela likhona omama kabazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba abazilayele labo amajaha ukuthi likohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha siyabonga
namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besoka lonkosazana Cynthia Dube uyincwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa
Salulandela
Salulandela
Salulandela